So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi lisola umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ngokuchothoza induna yemaswingo kulandela amazwi akhe lapho athe umongameli Emerson Mnangagwa kufanele aqede inkohlakalo elizweni.
Wasesikhangele ukuthi njengomuntu ovice president welizwe uzaba lolwazi lokuthi hatshi abantu balelungelo lokukhuluma lokho abakufisayo ngendlela upresident abe hambisana ngayo umsebenzi welizwe. Wayelizwe phela lelalisilo likaMnangagwa edwa, hatshi labantu bonke njalo abantu balamalungelo ukuthi bebekhuluma.
Uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Wona ososabalala njalo elizweni lemhlabeni jikelele.
Nokugqoka ama-mask kabakuthathe njengesigqoko esiqakathekileyo emzimbeni wakho, ukuthi nxa ungumama kunezinye izigqoko ongafizanga ukuthi uphume phandle ungazigqokanga. I-mask kayibe yi-part of isigqoko somzimba wakho, okwaziyo ukuthi even noma ngiphuma noma ngihlezi endlini uzibuza ukuthi angigqokanga into enje.
Izakhamizi ze-Lower Gqeberha zikhala ngendlala.
Lo nyaka ngibona ngani kunzima kakhulu, ngoba kuyakuthi ungakuthatha esikhathi ngo-December kuma-25 siyabe sihlakula umbhobho ufike emadolo. Kathesi kakulalutho kakukazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe sezisole umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ngokuchothoza induna yemaswingo uChirunye kulandela amazwi akhe lapho athe umongameli Emerson Mnangagwa kufanele aqede inkohlakalo elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhulumeni emhlanganweni wezinduna eHarare izolo, uMnumzana Chiwenga uthe umongameli Mnangagwa ufana nenkosi uMono Motapa, ngakho kasozavumele ukuthi achothozwe. Induna uChirunye iphume kumfanekiso ebulenjini beintanethi isola inkohlakalo eselizweni isithi kumele ilungisiswe. UChirunye uthe umkhulu webutho uMnumzana Philip Valerius Banda kumele enze okwenziwa kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngo-2017. Ngalowo umnyaka uMugabe wasusa embusweni ngemva kokungenela kwebebutho. UChiwenga uthe kasoze avumele lokhu okukhulunywe nguChirunye.
Akwenziwa lokhu, siyezwana na, sisonke na, lokhu kwenziwa ngabadakwayo. Kulelizwe akwenziwa lokhu, silomongameli oyedwa nguye esimpha inhlonipho. Lokhu okwenziwe yinduna uMringi siza kuhlolisisa.
Umnumzana Pride Mkhono ingcwethi ecubulunga ezombusazwe uthi amazwi kaMnumzana Chiwenga aveza ukuba ungumntando kayiphikiswa.
Ukwethuselwa kukachief wemaswingo lo uMurunye yinto eyangisayo kakhulu isuka kuvice president welizwe. Ngokwesesikhangele ukuthi njengomuntu ovice president welizwe uzaba lolwazi lokuthi hatshi abantu balelungelo lokukhuluma lokho abakufisayo ngendlela upresident abe hambisana ngayo umsebenzi welizwe. Wayelizwe phela lelalisilo likaMnangagwa edwa, hatshi labantu bonke njalo abantu balamalungelo ukuthi bebekhuluma lokho abafuna upresident ingakwenzi kumba kwenzi. Ngakho indaba enjenge yo-corruption le egcwele eZimbabwe.
Enye ingcwethi e-coalition le-University of Zimbabwe uMnumzana Mlindelo Mancinshana uthi amazwi kaMnumzana Chiwenga aveza ukuba ibandla elibusayo le-ZANU-PF yilo elibangela inkohlakalo elizweni.
Okwenziwe ngumsekeli kamongameli ubaba uChiwenga ukuthi ayethusele induna yemaswingo ngokusola langokuchothoza inkohlakalo, lokhu kuveza sobala ukuthi abanikazi benkohlakalo ngobani. Abanikazi benkohlakalo yiZANU-PF, ngoba akula phela umuntu ozasola umuntu osoli corruption. Umuntu uyasola i-corruption kodwa bese yethuselwa njalo ukutshela ukuthi hayi uyisolele corruption lokusokuhle kwaveza ukuthi umnikazi wecorruption yangkhona yibo abadala laba
isikhuluma seMDCT umnumzana witness Dube uthi lokhu kutshengisa ukuba induna kakumelanga zilandele iZANU-PF
njengebandla leMDCT sithemba lokhu kuzakuba yisifundo kuzinduna zonke kwesihlala sibatshela khona ukuthi akumelanga babe ngabantu abaziphatha njengabasekeli bebandla lezepolitiki ilona ikakhulu lona leli elezano elibusayo izinduna kumele zibuse abantu ezigabeni zigxile kokomdabuko yikho lapho ezilamathuba khona ukuthi zikhulume konke ezikubonayo emphakathini
lokhu kugcizelwe ngumsekeli wesikhulumeni seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa
induna uChief Marunye owazalwa ngebizo kuthiwa nge-Ephias unoda wafa waba lesibindi waxwayisa upresident Mnangagwa ukuthi engayekela abantu besenza i-corruption kakhulu kuZANU-PF lakuhulumende uzaluza ngo-2023 ngalokho uChief lo wayekhuluma iqiniso ezama ukuncedisa isihlobo sakhe njengoba esithi ungumalimane
induna eziningi eZimbabwe zivikwa zibanjwa ngamandla ukuba zisekele ibandla leZANU-PF ukuthi lezi eziphikisayo zandise ukuxotshwa njengalokho okwenzakale kunduna undiweni wentaba zinduna imizamo yokukhuluma neziphathamandla zikahulumende kumbe ibandla leZANU-PF ngalolu daba yehlule ucingo lwesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Tafaza Mgwadi belungasatshelwa ngimele isithuthu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ugatshalo kahulumente olubona ngezempilakahle luthi abanye njalo abantu abayisishiyagalombili babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga ambalwa ayidluleyo kwathi abedlula inkulungwane ezintathu 3,200 bahlaselwa yiwo ngesikhathi esifanayo. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane wona osusabalala elizweni nemhlabeni jikelele njalo sokulomkhakha omutsha we-Omicron. Abantu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula kancinyane izigidi ezine 4 million elizweni. Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokusilela kwamanzi awokusebenzisa ukuthi zigeze izandla sikhathi sonke ngendlela yokuzivikela kulo mkhuhlane njengokuxwayisa kwengcwethi kwezempilakahle. Sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ngokusilela kwamanzi lamagetsi.
Esinanzelayo njalo ukuthi la iyabuya ihambe futhi bona abantu abalamabhizinisi amancane labo sokusiba nzima ukuthi baphile beqhube siya phambili ngoba basafake izwa kumafriji into zazithengisa izesa yakho nisihambile impahla ziyonakala. Amanzi asevalwa kwe-72 hours khathesi i-48 seyangezeleka ku-72 kushuthi abantu sebevalwa amanzi okwensuku ezintathu khona kwakuhlonitshwa abantu uyathola ukuthi bavalelwa kuze kuphela ama-4 days bengela amanzi. Abanye amanzi akhona bawathole after about 4 days and alawo abuye busuka kuyanyamalala. So uzananzela ukuthi i-timetable yane 3 days hayi ayilandelwa. So abantu bona kuyabahlukumeza kula bantu sokusenzima ukuthi impilo yabo bazame ukuyihlela ukuthi bayihlele kanje ngendlela ethile ngoba kuyasacabanga amanzi asekho, sacabanga asekhona. So khona khona yiko kukhathaza ukuthi iBulawayo City Council ikhanya iyehluleka ukuthi ilandele i-timetable yabo leyana abayifakayo ye-72 hours.
La bantu lokhu bekhala ngembadalo yini yamanzi kumbe amagetsi lanxa bengawatholi?
Ye imbadalo bayifuna sibili kakhulu bosemanzini langapha emagetsini and yiluhlupho lokuthi abantu babe imali bestruggle but bengatholi isevisi egcweleyo ngofisa wabo. Ngabe emagetsini kulezo hlupho kakhulu ukuthi uzananzela ukuthi izesa kulalaba kuma-load limits ababhadala ama-fixed amounts every month. Umuntu uyahanjelwa ngamagesi kwama-hours athile but inyanga iphela still usebhadaliswa imali futhi nalana kufanele ayibhadale ngenyanga bengasakhangela ukube lama-hours amaningi alahlekileyo. So kabantu sibona ungathi khonaphana bathele babanje ukhuliyo ukuthi bangaphefumuli emanzini lawo kulo hlobo kodwa emanzini kungcono banxa amanzi ekhathiwe uzananzela ukuthi imithi yakho layo iyabibili kodwa still kwangokuthi amanzi ungatholi ngentando yakho kuyinto ehlukumeza abantu elimaza amalungelo abantu ngoba amanzi kulilungelo lomuntu.
Inhlanganiso yakho iyakuhlale le council yabo Bulawayo labanye ababona ngokukhathaza izakhamizi. Kuyini abakuchoyo ngalolu daba? Kuyini elikulindele?
Well, so kaningi sihlale Bulawayo City Council sicebisana ngezinto ezinye ezininge ezijeneyo. Okuyiqiniso ukuthi ena indaba yamanzi sizaxoxa lo council bona basuka bakhale bethi wena izesa yesikhatha amagesi ayo ngale lapho okulama boosters amanzi. Ungayizesa la ikhuluma kunye sokathi esike sikhuluma kanje sithetha ngcono sibahlanganise. Sizisiplana umhlangano ukuthi sihlanganise i-council lezesa. Udaba likiphume then ukuthi anto kuyikho yikuphi ngoba sibona ngathi abantu badoniswa nzima sibili la. Then inye esetshenzwa futhi esibona ngathi yena le indaba esihlala kusikhuluma nge-council. Enale ukuthi abantu bazama ispecial laba abantu abazisebenza bodwa besingama-vendors abazikhathileyo labo. Sibona ngathi abantu labana labo baphathwa kuhle ngabahlale begijinyiswa bethathela impahla.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekoBulawayo. Ikhansile yaleli dolobho yithi ukuswelakala kwamanzi kubangelwa yikucitsha mahlayana kwamagetsi okubangela ukuthi impompi zingasenelisi ukudlulisela amanzi esuka emadamu esiya ebantwini. Ukusenjalo unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yelondoloza amalungelo abathengisa izitaladini eBulawayo Vendors and Traders Association ukhuthaza abanye bakhe ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Okuqakathekileyo ukuthi thina njengabantu abazisebenzayo kumele sizivikele sibili okuzwayo ngoba sihlangana labantu abaningi. Kumele sizivikele sibili sigqoka amamask, sisanitize, sibe le-social distance. Kube sokubuya lokhu okukhona kathesi okuthiwa sivaccinate. Siyakhuthaza kakhulu amalunga ethu informal sector ukuthi kahambe ejova, kahambe ehlatshwa ukuze kuvikeleke. Singananzelela ukuthi abantu abahlabileyo kulezi nsuku umkhuhlane lo nxa ubuya nje bana sekulenye i-variant entsha kuba nganeno ngoba lokho kuyasincedisa futhi ukuthi khona emsebenzini uzasebenza kodwa ungalalanga phansi usebenze ungadingelwa ngama oxygen njengakuqala. Sibe sesikhangela le mthetho leyo ukuthi nxa usufuna ukuphuma ngaphandle kumele uye testwa i-COVID. Siyacela siyaloyisa kuhulumende ukuthi ngawe uyehlisa kukhanya kuyadura njalo lesikhathi sona leso sokuthi ungachekwa namuhla expiring 14 days ngakuba nganeno kudonse kumbeni ukuthi ungachecka kathesi uhlale noma inyanga ngoba i 14 days ungahamba uchaphila iboda usephenduka i 14 days abe seziphelile. So kumele futhi uchecke izimali emalini yikho lapho kungathi kuyakhathaza khona. Sizwile sibili ukuthi u-City Council useqalisile ukufaka iveni lalapho esigadela khona amabhasi lalapho nje kubuthana khona abantu nje emaholu langaphinga ngawe faka sibili abantu behlatshwe noma usiye emashop nxa ungakahlatshwa ungababona bekhona osuhlabe njalo bekhankasi kungathulwa ngoba ngiyananzelela ukuthi even lasemarediyweni emsakazweni lezi indawo ezijiyeneyo even noma kusiba lemhlangano kusiba lani lani abantu sebengathi sebe-relaxile sebekuthatha ingathi into esengathi seyadlula into esinormal kibo. Lokugqoka amamaski kabakuthathe njengesigqoko esiqakathekile emzimbeni wakho ukuthi nxa ungumama kulezinye izigqoko ongafizanga ukuthi uphume phandle ungasigqokanga. Lakho kube njalo imaski kayibe yisigqoko part of isigqoko somzimba wakho okwaziyo ukuthi even noma ngiphuma noma ngihlezi endlini uzivuza ukuthi angiqokanga into enje.
Lo unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ekoBulawayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abalithumi lantathu sebabulawa isabomzane sezulu esetyphon elizweni le-Philippines kuwona lo umnyaka. Sona isadiliza izakhiwo kwabangela ukuthi abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 babaleke emizini yabo. Abafuna kuhlukaniswe abakhuluma isiNgisi labanye elizweni le-Cameroon sebesole inhlanganiso ye-Human Rights Watch abathi ithatha uhlangothi ngodaba lokuhlaselwa kwezikolo lokufundiswa kwabantwana ukuthi bengene kubutho. Weze maphandleni.
Izakhamizi zeLower Gweru zithi zibhekane ludubo olukhulu lwendlala ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi, njalo zikhuthaza ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zingenele kulolu daba ngokuphathisa abantu ngokudla. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda zethulela lolu daba.
Lesi sikhathi somnyaka izakhamizi zale ndawo zivame ukuba ngabe sezidla ihlobo, amakhomane, ulude lezinye izilimo ezivuthwa masinya, kodwa lo nyaka akunjalo. Umnumzana Rain Mathulisa waseShakari uthi isimo sibi.
Lo nyaka ngibona ngani unzima kakhulu, ngoba kuyakuthi nxa kuthatha lesi sikhathi ngoDisember kuma 2-5 siyabe sihlakula umvuthu ufike emadolo. Kathesi kakula lutho, kakukadlini kakula lutho. So kunzima kakhulu. So sesikhangelela ke uhulumende ukuthi kambe uhulumende kukhona yena azakwenzela abantu, ngoba over sikhathi sokukhanya ukuthi indlala injani isikhona. Izinto lezi zimile zikustedi stili, kunzima okwesabekayo. Nxa sikhangela abantu so asikwazi ukuthi kuzahamba njani lona.
UNkosazana Jennifer Hobe yinkokheli yabomama kwezokulima SN Fail. Yena ke uchazisa kabanzi ngababhekane nakho lo nyaka.
Sibekhala ngezulu. Ayi kungabe lokho kunje so yi singalamba ayizula likho ngabe kungenza ukuthi amadona lani kungabe kungangenela masinya hayi indlela esikhangelene ngayo uhulumende yakasincedise lapha lalapha.
Ukhansela wemdubi wa ward umnumzana Benjamin Bala ngumlimizi omkhulu walindawo othi udubo ukuthi iningi ngalelisanga khona lokulima
lokumile kakhulu abantu befuna nje ukuthi bazisebenzele babe lokudla ukuze bakwazi ukufundisa abantu babo. But umumu ukhanya ngani asiphika ngoba kathesi abantu bavele bajayele ukuthi khonana noma kwaze kube lindlala enjani, but ngoDisemba kumele izululine. Uhulumende bebisile inhlanyelo ama-fertilizer, abantu baqayisa ukuthi wonke imuzi every household wathola. But now iproblem esikhona ukuthi akwabanye ngibazange balimi vele abalimanga total.
Ubala uyaphambili echasa ngenkinga lengentuthuko esithe yaba khona kulumango.
Ithi i-development ibizama sibili kube khona sisebenza kuhle no MPO Omega besile bridge lapha delivambanisi ward 4 inkawana lemdubiwa. Indawo yakithi le ward 7 lebala irrigation ayi 2. Irrigation yemdubiwa kuzozi irrigation emambanjeni nga. Zonke lezi irrigation azisebenzi. But so ngazani kathisi bazama ukuthi bavuselele liya ngapha kithi emambanjeni. NGOs abeSIP incedisana negovernment yiwo abathi bona bazagqalisa next year ngoJanuwari. But iy'ndaba ze-COVID-19 lezi asazi ngoba kuzaphumelela.
Ummeli wevungu edalela ephalamende umnumzana Omega Sifanda laye ugcizelela ngendlala elakho uba khona inkabazwe lonyaka.
Lapho indlala ikhona sibi isikhathi esiningi ngalesi sikhathi lapho esikhona umumbu uyabusisa emadolo sibi. Kodwa ungakunanzela kathisi abantu abakahlanyeli ngeke ngabhoda la. Kunzima abahlanyeliyo okunye kuphinde kwatsha, kodwa okunye kukhona kwezindawo. Into enzima ukuthi lapho izulu elikhanya ngani liza khona ngoJanuwari. Lingana ngoJanuwari umumbu lwaba ushane kathisi uyadudode. So yindlala esikhangele ukuthi sibili uhulumende sizakhuluma kuhulumende ku-social welfare, sikhulume no-president ubamnangagwa sibona ukuthi i-social welfare izancedela, ngoba lapha sokukhanya sibili ukuthi indlala izaba khona.
Umlisa umdubiwa wathi umnumzana Emmanuel Makhula uthi uhulumende kangenele ekuphiweni yabaswelayo ukudla.
Indlala yebo, kambe indlala sisihluphile, abantu bezulu balimi kakuhle. Indlala uhulumende uyanceda lapha anceda khona, kodwa kakweneli abantu bonke ukuthi bazuze ukudla. Besicela ukuthi uhulumende nxa esipha abantu apha abantu bonke sibili ngokufanayo, kungakhethwa muntu.
Iningi lezakhamizi zevungu esabalenze emidlenzi zithithibele zithi zibhekane lendlala lanxa ababona ngezomumo womkhathi abe-meteorological office bathi babona izulu eliningi lisina ngozibandlela ekuqaleni komnyaka ozayo ka-2022. Ingcwethi kwezomumo womkhathi zithi ukungani kuhle kwezulu kubangelwa ukuguquka kwesimo sawo umkhathi. Ngimele isitho 7 elogweru enkabazwe ikamera mngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezi zalane zeZimbabwe ezikwele South Africa eye Zimbabwe community in South Africa.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabingelela kubalaleli beStudio 7.
Ungasitshela ukuthi ngemva kwengxoxo elibelayo lomsekeli kamongameli welizwe khona ngapho kwele South Africa, kuyini eselikukhangelele?
Ingxoxo esiyenze lo msekeli kamongameli wase South Africa njengoba abantu beyibonile yenzakale phambi kokomphakathi, kutsho ke besisabika uhlupho lwethu, naye wasephendula ukuthi hayi, indaba le uyayizwa nakhona bengalindelanga ukuyizwela laphayana. Kodwa ke into asazoyenza ukuthi akuhlanganiswe thina no minister we Department of Home Affairs ukuze siphinde sixoxe ngale ndaba kabanzi, sichaze ukuthi uhlupho lwethu lunjani, ngoba ekhala ngakho ukuthi abantu abaningi kabenelisa ukuchaphela kulawa amanye ama normal mainstream visas ase South Africa. Kuchaza khona ukuthi kuzomela kube nengqoqo impela ebonisanayo ukuthi bangasisizeka kanjani.
Lona lolu daba ubona kuludaba olungalungiseka yini ukuthi kungagcina kuthiwa abantu baphiwe njalo ama permit?
Siyakholelwa thina ukuthi alukho udaba olungalungisekiyo, kodwa ke kumele sikunanzelele ukuthi konke kusezandleni zombuso wase South Africa. Ingakho ke kuzomela sihlalisane phansi nathi silethe uhlupho lwethu silwethule ikuxoxiswane kuzwanane ukuthi mhlawumbe kungenzelwa njani ukuthi kube le nguba phambili.
Khona kulokubona ngaso linye na kudaba lolu
ngosizo olukhulu Msakazi, udaba lolu kuyakhanya ukuthi asilubambi ngelihlo elifanayo. Kulehlekwana labantu lapha eliphathiswa ngummeli othiwa nguChitando abahambisa uhulumende enkantolo, bayasiphikisani nomuntu ngoba phela ukubona kungeke kufane, futhi ungathola ukuthi abindlela mhlawumbe yiyo abayibona iqondile. Kodwa thina sithi udaba lwamaphemithi salusungula ngokuxoxisana. Udaba lwamaphemithi kwakuvele bengakwalify abantu for amaphemithi, uhulumende waseSouth Africa walandwa wacelwa ukuthi sicela zwisise ukuthi kulohlupho esilalo emuva kwasesenza la ama special dispensation. Usewavume kathathu. According to i-policy international migration abanayo, ukhanya ngathi into yokuthi behlale belungisa indaba ye-migration ngama-special permit izobaxaka kusiya phambili, njengoba wamuzwa usekela kamongameli uDavid Mabuza ekhuluma lapho simbekela lolu daba. Kodwa ke thina njengeZimbabwe Community South Africa asikukholelwa ukuxoxa izindaba ezibucayi kangaka kumaphephandaba lasemsakazweni. Sithi sizalanda ngendlela esesicele ngayo, sithole leyo meeting njengoba sesiyitholile, sihambe sibeke thina ngodaba ngendlela esilwethula ngayo. Nga usunanzelele sike sathumela ifomu eliyi-survey form elibhebhethekayo nje emphakathini ukuthi baligcwalise, ukwenzela ukuthi sibe nama-figures nama-statistics akhanyayo ukuthi masilanda ama-authorities ase-South Africa sibe siphethe ulwazi olukhanyayo. Kulaba abanye bodwa bona bakholelwa endabeni yasenkantolo ukuthi udaba lolu lufuna ukulandwa ngendlela yasenkantolo, thina sikubona kungcono ukuxoxisana esithi ngama-negotiations.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubo bonke abalaleli be-Studio 7 ikakhulu laba base-South Africa. Siyazi ukuthi abaningi benu okwamanje amaphaphu aphezulu nethukile, amabhenki selithembisa ukulivalela ama-bank accounts, abaqhashi balithembisa ukuliqotha emisebenzini imali ngaproduce sanga ama valid work permit. Kodwa ke indaba le sihlezi lathi phezukwayo njengoba libona kudaleni besingathandi ukuthi masingaxoxa izindaba zibhebhetheke kubo ma social media, kodwa kuyacaca ukuthi kwesinye isikhathi kumele kuke kuvele ukuthi kube lethemba lokuthi siyayizama le ndaba, siyayizama nathi ngendlela esiyelelisa ngayo. Siyalikhuthaza ukuthi liligcwaliselelana ifomu, ifomu lelo alisilo lase VFS or Department of Home Affairs, abantu bakuqaphele lokho ukuthi ifomu leZimbabwe Community South Africa elidinga ulwazi lokuthi mase sihlezi phansi nabathungameli siyazi ukupresent ama statistics nama facts nama figures are correct ukuthi sisho ukuthi hayi, isikhalazo sethu sime kanje, ukuze abathungameli base South Africa labo mhlawumbe basikhangelele udaba lolu ukuthi bangaliphatha njani bona.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ne video
iviki ezayo lilayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, oqala ngokusinika umbono wakhe ngokuqhutshwa ngomkhankaso wokuqeda udlakela ezindlini osanda ukugqitshwa.
Singathi thina njengenhlanganiso ye-WOZA usuke kube lokusilela okuthize, ngoba thina nxa sisebenza nsuku zonke imihla ngemihla lokhu sihlanganisa sihlangana lalako, kodwa sisuke abantu abakhuluma ngalolu dlakela sibe balutshwane. Silindela kompana amalanga nalana akasuka mhlaka 25 November kusiya ku 10 December abe yiwo 16 days, kukanti okuningi vele kuyabe sokumoshakele. Nxa isimo semnotho sezelizwe sisiba nzima udlakela liyanda, nxa isimo samanzi sihlupha abantu kumbe kudla kumbe kwini udlakela lonke lehlela ubomama, inkinga zonke nje zesikolo konke nje okwesibhedlela kufikela kubomama. Njengenhlanganiso ye-WOZA sisebenze kanzima umnyaka ka 2021 kakhulu masikhangela kwamalungelo abomama, ngoba besinanzelela ukuthi kulokuhlukuluzwa kakhulu kwabomama ezindlini okungapheliyo. Besithi nxa sesikhankasa sikhuluma ngendaba lezemfundo, silocingo lwe-toilet esithi toll free yile silungiselela abantwana besikolo, kodwa belisandile kakhulukazi ngomama becela uncedo befuna ukuthi uze umuntu umama esikhona ngiyaxotshwa endlini. And okudanisayo ukuthi lokho ukuxotshwa endlini imchado ibidilika ibingasiyo yabontanga, besijala ukuthi laba abantu abatsha yibo abade besehlukana kakhulu abadala bebengayo. Manje kathi sithole ukuthi la bantu abadala bebexotshwa ezindlini, umuntu akufonela athi sengixotshwa endlini, lizame ligijime lapha libambe lapha lalaphana, kunzima phandle lapha isimo sinzima. Njengenhlanganiso ye-WOZA sinanzelela ukuthi khona aluba uhulumende yakunanzelela ukuthi khona nxa isimo sibucayi sinzima elizweni, omama bathwele nzima bathwala amagabha avuzayo, udlame lonke lwehlela kubo phezu kwabo. Njalo uthole ukuthi lenhlanganiso lezi sisebenza lazo nxa sirefeya kubo bayandelwa. Nxa uyathi refeya khona banika ama-cases uthi kule case enje kule case enje, sibalayela omama bahambe khona ngale, uthole ukuthi bathi sihambe bile sifike safakwa ku-waiting list. Uzaba ku-waiting list njani wena ngapha uvele ungasela ndawo yokuhlala, ungasela usuchayiwe kumbe usufuna i-peace order? Sibe sesinanzeka lokuthi protection order emapholiseni nimbi peace order emapholiseni ukuze uyithole kuba lobunzima thize lakho. So sihleli nje silwisana, ongangokuthi thina njengenhlanganiso ye-WOZA sithi ngawo umkhankaso lo we-16 days ngabantu vele into esihlele sizinikele yona ukuthi mihla ngemihla ehlala sikhuluma ngayo, ngoba umama lapha phandle bawuthwele kunzima.
Ngalesi isikhathi se-COVID-19 kungabe kubangela yini udlakela udubo olukhona kathesi abantu bezama ukuziphande?
Sibesikhangela ke isimo se-COVID sona ngokwasilethene kubomama, silethe konkani ukuthi khona vele ukuziphilisa ilungelo lokuziphilisa lona ngokwalo liyanqatshelwa lilokuncindezela okuthize ngenxa yesimo sokuthi sizama ukuphepha. Konkani lakho fukoni khana kuletha usizi ezindlini, kuletha udlakela kubomama. Singakhangela indingeko zesikolo lazo ziphazamisekile. Nxa ziphazamisekile kanjalo abantwana nxa befuna okwesikolo umama okumele ukukhangele, umama acela khona kumbe kubaba kuba lobunzima. Sihlangane kakhulu labakhosikazi amaningi kade sithi khona ayisebenza ayizinilisa ukuthi azisebenzi, abanye babeqhatshiwe formally balahlekelwa yimisebenzi. Labo mama babekhala kakhulukazi bethi impilo yokuthi ubucela imali yetamatisi, ubucela isitshebo, imali yesitshebo uphiwe isitshebo se-$2, babejala ukuthi bona nxa besebenza bebesithengela isitshebo basikhathe basifake efrijini. Impilo ade bekhuluma ngayo bethi ibiletha udlakela endlini. Singakhangela kakhulukazi ukuthi bahambe bayithola amaphilisi indingeko ze-family planning bengumama, bekubahlukumeza kakhulu kuletha udlakela olukhulu endlini. So ngezinye indlela sinanzelela ukuthi khona njengenhlanganiso i-social protection safety nets eZimbabwe kawekho, kasebenzi. Singaba lawo i-constitution ukuthi umama kumele kutholakala lokhu lalokho, kodwa yena uhulumende ngokwakhe sibili hayi akula akulungiselela abantu ukuthi abantu asingathi ama-safety nets, ngoba abantu kabaholi kabatholi lutho. Sibe sesinanzelela yebo kambe kwezinye isigaba kwamanye amalokishi amadala amaqela anjengabo makhokhoba anjengabo minyela kulenhlanganiso World Food Program ile lama vouchers layo wanika abantu layo iyandelwa asibo bonke omama batholayo
lo nkosazana magodo ngamahlango isiphatha amandla senhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlangano.